Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 25 kwekwezi 2022 ngokeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Asikabile sikhathi lapho esingathi thina njengama-Afrika sesikhululekile okwempela, siyajabula ukuthi singama-Afrika. Okuqakathekileyo ukuthini kumele siqhubele phambili ngomsebenzi owasungulwa yilabo abaqalisa i-Organization for African Unity ngo-25 May 1963. Ithuba elisilalo ukuthini sikhwezele sibasele umlilo ukuthi kube le ntuthuko lokuzibusa ubuqotho e-Afrika.
IZimbabwe imanyane lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ekunanzeni usuku olwe-Africa Day ngesikhathi izwekazi leli libhekane lodubo lwendlala.
Njengenhlanganiso sibonga kakhulu i-Constitutional Court ruling. Sibonile ukuthi i-Constitutional Court ruling irivesile umthetho wenalwana yakhweza i-age of consent esokuyi-18 years, ngoba kuzayenza ukuthi kuprotect amankazana, kufikela amankazana kakhulu. Abantwana bebesendiswa bebancane, kwesinye isikhathi umntwana uyabevele engakafikisi le-18.
Uzulu wamukela ngenjabulo isinqumo esethulwe lidale laphezulu ele-Constitutional Court elikhweze iminyaka yokuya emacansini isuka kwengaphansi kwelitshumi lasithupha 16 isiya kwelitshumi lathoba mbili 18. Idola leZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe imanyane lamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika namuhla ekunanzeni usuku olwe-Africa Day ngesikhathi izwekazi leli libhekane lodubo lwendlala ebikwa ibangwa ngamandla yimpi eyenzakala kwele-Ukraine. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ingcitshi ezicubungula inhlalakahle kaZulu lezombusazwe zithi udubo lwase-Afrika ngolwenkokheli okufuze iguqulwe kubekwe entsha enelisa ukuzwisisa izifiso zikaZulu. Lokhu kugcizelwe inkokheli yamabandla ezombusazwe aphikisayo ehlungeneyo. Ingcitshi uMnumzana Nkosikhona Ndlovu oyingcitshi wezombusazwe uthi izwekazi le-Afrika kumele libe lenkokheli elesineke ukuze lilungise indaba zokutholiswa kokudla e-Afrika.
Ibuhlungu kakhulu le ndaba ngoba namhlanje sinenkinga yokuthi i-food security ngiyona ngokwayo asinayo njengabantu besizwe, njengabantu be-Afrika ikakhulu lapha eZimbabwe. Ibuhlungu ngoba imali lezi eziphiwa nguhulumende, ezibhajetwa nguhulumende ukuthi sithole leyo food security efaneleyo, sicina zingene ezandleni zabantu ababi abatshontshayo.
Izwekazi le-Afrika kumnyaka esanda kwedlula selibe lendubo zenkokheli engafuni ukusuka ezikhundleni, kodwa kukhanya sobala ukuba iyehluleka. Lokhu kutshiwo ngumnumzana Daniel Molokele omela iwange central edayile ephalamende esithi kumele kube lenkokheli ethanda abantu ukuze izwekazi le-Afrika lingadubeki ngokudla.
Asikabile sikhathi lapho esingathi thina njengama-Afrika sesikhululekile okwempela, siyajabula ukuthi singama-Afrika. Okuqakathekileyo ukuthini kumele siqhubele phambili ngomsebenzi owasungulwa yilabo abaqalisa i-Organization for African Unity ngo-25 May 1963. Ithuba elisilalo ukuthini sikhwezele sibasele umlilo ukuthi kube le ntuthuko lokuzibusa ubuqotho e-Afrika. Ngakho-ke siyabe sifisa ukuthini abakhokheli esilabo ikakhulu kwezombusazwe e-Afrika babe ngabakhokheli abaqakathekisa abantu base-Afrika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeni sebandla lezaphu, yena othi uhulumende ofana lowe-ZANU-PF labanye uhulumende base-Afrika abenelisi ukupha uZulu ukudla ngenxa yenkohlakalo.
Kufida abantu bakhe okwakuqala ukuthi means of production imeli bese bantwini ngobuningi babo. Okwesibili ube ngokuthi ohulumene baka-Afrika bafake imali ebantwini ukuthi bakhone ukulima. Okwesithathu ukuthi konke okwembiwa okulinywa e-Afrika aku-edwe i-value kungakahanjiswa kwamanye amazwe. Ambone ngani okuqakatheke kakhulu ukuthi u-Afrika khone ukuthi a-achieve abathi food security.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe selenze okuningi ukugcwalisa izifiso zikaZulu ikakhulu ngokwaba umhlabathi.
Siyabona inhlelo zikahulumende ezifana lefuna intwasa lapho ukuxwayisa khona abalimi ukuthi belime ngendlela ezi-climate proof okudla nxa izulu asalinanga laba linengi siyenelisa ukuvuna sithole okungasiphilisa njengezimuli. Lolu hlelo selubonisile ukuthi imuli zeZimbabwe over the past two seasons akula muntu obulewe yindlala ngoba abantu balakho okuncane abakutholayo.
Usuku lolu lo nyaka lunanzwa phansi kwendikimba ekhuluma ngokuqakathekisa ukuba uZulu aphiwe ukudla okwenileyo ukuze kuqedwe udubo lwendlala. Yona isibhahile kuzekazi leli ethi Strengthening Resilience in Nutrition and Food Security on the African Continent. Ingcitshi zithi ele-Afrika akumelanga lihlupheke ngendaba ezifana lendlala, kodwa okufunakala ukuba abantu babe nenkokhelelo zwelo njalo ezwisisa izikhalazo zikaZulu. Ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Africa Day, kube lo mncintiswano wamabandla ezombusazwe athi ZANU-PF, CCC, NCA, LEAD, LEFIS wokunanza usuku lolu. Umncintiswano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-4H Foundation ulenjongo yokuletha ukuthula phakathi kwabatsha bamabandla ezombusazwe. Ibandla le-CCC yilo elinqobe kumdlalo wenguqu lwamantombazana owe-netball ngemva kokunqoba iZANU-PF. Inhlanganiso ye-4H yazise ukuba ibe le midlalo leyi ifuna ukuba abatsha bamanyane lokungenzi udlakela ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla lezombusazwe ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lithi amazwe akuzwekazi le-Afrika kufanele asebenze emanyene ukwenzela ukuthi athuthuke njalo afeze injongo yayo. Okune ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga kwe-Studio 7 aqhube nomnumzana Innocent Ndebale, umholi waleli bandla.
Njengoba lisazi ukuthi i-EFF isemazweni amaningi we-Afrika, thina sisebenza kakhulu sisebenzela i-Afrika engelama-borders. Sisebenza njalo sifuna ukuthi i-trade between ama-African countries isukume ibe phezulu kakhulu, sibe more integrated. Kodwa esikukhangeleleyo ukuthi abancane i-youth must actually take over now from ama-liberation movements ukuze sisebenze kakhulu ukuze si-unite i-Africa, ngoba ama-liberation movements sediniwe. Ba-deliver political freedom, so kuyisikhathi sethu sokudeliver economic freedom through i-borderless Africa.
Sesikhangela lezinye nje inhlanganiso ezikhangelela ukuthuthukisa ele-Africa, singathi ziyasebenza yini inhlanganiso lezi njalo ziyafeza umsebenzi waso?
Hayi, inhlanganiso lezi yehluleka sezimotshe isikhathi esiningi kakhulu because bona abakukhangeleleyo yikulida okungama-small countries, lokhu ungama-individualized countries. Thina sifuna i-Africa ibe united, ibe lo president oyi-one, ibe le currency eyi-one, ibe le military eyi-one, and ikwanise ukuthi iforce i-UN ukuze lathi sibe le permanent seat ku-Security Council njenge-Africa. Njalo sikwanise ukuthi lathi sibe lezinto ezokusivikela ezinjenge-nuclear weapons. So thina ngasikhangele o-SADC, o-AU, amanye ama-regional bodies. Ndisibone ngani nje baphonga uyaxoxa nje njengamaxhegu bexoxa ingxoxo nje ezingasebenziyo.
Kuyini okungathuthukisa izwekazi le-Afrika kufeze injongo eziningi ezimqoka?
Okungathuthukisa i-Afrika yikuthi i-Afrika ibambane. I-Afrika idimande ukuthi ilalelwe ngumhlaba jikelele. I-Afrika ikontrole ama-resources ayo, iAfrika ikontrole iespace yayo, iAfrika ithathe umhlabathi wayo jikelele eAfrika esikuthi iland expropriation without compensation. Si very clear thini ukuthi akula umuntu okufuze compensate anywhere eAfrika ngoba ama ancestors ethu azange compensate bethatha umhlabathi across eAfrika. So sibone ngathi singacontrola umhlabathi through land expropriation without compensation, hayi Africa inga developa kakhulu.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ese Kenya. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esethulwe lidale laphezulu eleConstitutional Court elikhweze iminyaka yokuya emacansini isuka kwephansi kwelijumi lasithupha 16 isiya kwelijumi lathoba minembili 18. UZulu uthi lokhu kuzakwenza ukuthi abantwana abangamankazana bavikeleke. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wamukele ngenjabulo umthetho ofakwe lidale leConstitutional Court bethi kuzayehlisa inani labantwana abendiswa bebancane kanye leminye imikhuhlane. Inkosikazi Plaxedis Moyo osebenza kunhlanganiso elwela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum uthi njengabomama bayamukela ngenjabulo yesinqumo seConcord.
Njengehlanganiso sibonga kakhulu iConstitutional Court ruling. Sibonile ukuthi iConstitutional Court ruling ireversile umthetho wenalwana yakhweza i-age of consent esokuyi-18 years ngoba kuzayenza ukuthi kuprotekthe amankazana, kufikela amankazana kakhulu. Abantwana bebesendiswa bebancane, kwesinye isikhathi umntwana uyabevele engakafikisi le-18, but ngenxa yokuthi kulo mthetho naloyo ukuthi as long esedlule i-16 and above, mhlukuluze kakhulu nxa sikhangela iindaba zemacansini.
Umnumzana Ben Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi lesi sinqumo siqondile kodwa kulobunzima ngoba inhlonipho igugudekile.
Umthetho ofakiwe asiwusoli kodwa kulobunzima ebantwaneni bethu, ikakhulu amankazana. Iningi labo kuminyaka eqanjwayo babona silingana okusuka kube nzima ukuthi abanye obaba bazibambe bagcine bekukhombisa. Ungakhangela la ngendlela abagqoka ngayo kunzima kakhulu. Kodwa siyabonga ngomthetho ofakiweyo. Maybe labo sebengazizwela babone umahluko wejaha lomuntu ongaba nguyise lemikhuhlane isingama ukumemetheka.
Unkosikazi Sanelisiwe Nkomo, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi lokho obesekusenzakala bese kuyangisa kakhulu.
Nanzelela nxa usiya esibhedlela kumaternity ward, abantu abagcwele lapho ngabantwana abancane esikhangele ukuthi ngabe basesikolo. Ungalandelela uzama ukuhlolisisa umuntu onguye ongumnikazi womthwalo, umuntu omdala, kukalutshwane ukuthi abantwana bonane bona bodwa. Esikufisayo ukuthi abantwana lawo abangamankazana bafundiswe babekwazi njalo kube lesijeziso maybe abangasinikwa ukuze besazi.
Uhulumende wayethule umthetho owehlisa iminyaka yokuya emacansini eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kwazondisa uZulu kakhulu ngoba nxa kuqathaniswa lamalungelo afana lokuvota, iminyaka evunyelwayo ingaphezulu. Ngalokho, omama ababili bemelwa ligqwetha uMnumzana Tendai Biti, isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-CCC, baya edale lemthethwandaba besiyaphikisa isinqumo lesi. UBiti oligqwetha ukhulume lentatheli izindaba zeNewsday izolo ethi idale selithethe isinqumo sokuthi iminyaka esivumelekile ukuthi umuntu engaya emacansini isisukile kutshumi lasithupha i-16 isikutshumi lasificaminwembili i-18. Isinqumo esethulwe yi-Concord sithi umntwana oleminyaka elitshumi lasificaminwembili yibo abasebevunyelwa ukuthi batshade, hatshi abangaphansi kwalapho. Bethi lokhu kungavikela ukuthi obaba abadala benze ucansi kanye lokuthandana labantwana abangaphansi kweminyaka le, kanye lokuvikela emikhuhlaneni lezifundweni zabo lenhlonipho ebantwini besifazane. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi ukuphangisa ukuya emacansini yikho okubangela kakhulu imitshado abantu bebancinyane nekuphazamiseka ezifundweni zabo, ikakhulu kumantombazana. Ngimele Studio 7 kobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Idola leZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola aseZimbabwe angamakhulu amabili alamajumi phose ayisithupha, $258. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu, $290. Emkambo wensita idola leMelika lithengiswa ngamadola eZimbabwe asuka kwangamakhulu amane, 400, kusiya ku 500. Ingcwethi kwezenoto umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukulahlekelwa iluhlonzi kwedola lakuleli kutsho ukuthi intengo lazo zizakhuphuka. Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho. Inani labantwana abadutshulwe babulawa esikolweni se-Rope Elementary School esiyabelweni se-Texas khonapha kwele Melika seliqanise laya kwabafika phose amajumi amabili, 19. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika bathi kuyadanisa kakhulu okwenzakale eTexas izolo lapho omunye ujaha avuke khona ubhova wadubula wabulala abantwana besikolo labadala ababili abagoqela umbalesi. Obulele abantu laba uqale wadubula ugogo wakhe engakahlaseli esikolo lesi lapho wabulewe khona ngamapholisa. Umongameli Joseph Biden uthi sokumele kulungiswe imithetho yokuthenga lokusetshenziswa kwemibhobho emikhulu kwele Melika. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abangafunila kuzwa kancane ngodaba lolu ngoba bathi ukuthenga imibhobho kubusisekelo sombuso welizwe. Ngomnyaka ka-2012 kwabulawa abantu abafika phose amajumi amathathu, 28, esikolo se-St. Hook Elementary School ngu-Adam Lanza owadubula unina engakahlaseli isikolo lesi. Iningi lalabo ababulawa esikolo lesi ngabantwana. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas uthi kuyethusa okwenzakala kwele Melika.
Kusidanise kakhulu lokhu okwenzakele lapha eTexas. Ukubulawa kwabantwana lokho okwenzakele kuba yinto sibili ehlasimula isigazi ngoba akulanto ebuhlungu njengokuthi umntwana avuke ekuseni adle breakfast yakhe agqoke kuhle aye esikolo athi nxa esesikolo ukhangelela ukuthi uyafunda uzwe ngombiko ukuthi kasekho yikho sibili okudanisa ukwedlula okonke singakucabanga njengabantu. Sidani lesibili kakhulu njengathi lapha esikhona kakukho khatshana kakhulu.
Umthombeni uphinde wathi
into engiyibonayo sibili embi ekhona iyona le ukuthi imbhobho imnengi kakhulu phakathi kwabantu lapha. Imnengi njalo kulezinto eziningi eziphathelane layo imbhobho le. Okokuqala ikuthi umntwana omncane onganga yena lumfana obulela abantu owe 19 years aphiwe umpopo njengawona lo kule mdakamizwa kulezinto zonke lezi o-depression labo bantu bani okukhathaza abantu kuleli lizwe yikho kwenza khona lokho. Kanti-ke njalo lezo mbangazwe zona ezi-politics.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thabang Nare laye ohlala kule Melika.
Siyazi eTexas ikakhulu eDallas kulabantu bakithi abantu beZimbabwe abaningi. So nxa uhlezi endaweni lapho okuzwakala indaba enjalo loba kungabe kukhatshana lawe uyabuzubuza ukuthi abantu bona laba engxenye bazafika lalapho hlala khona behamba esikolo abantwana bakho abahamba khona befike bedubule umntwana esuke ekuseni esiye esikole siyafunda ezijabulela uzwemini sokuthiwa kudutshuliwe. So kubuhlungu kakhulu kutshengisa ubunzima abantu abahlala kudiaspora abakubo ukuthi yebo ezinye izinto kudiaspora zinhle kodwa le ndaba yembhobho evikini amaviki amabili edlulileyo eBuffalo, New York, ukhona omunye futhi ohambileyo ujaha wangena esitolo lapho kuthenga kakhulu abantu abamnyama wafika kwadubula kwafa futhi abantu abangu-10. So isikhanyelele kubakhokheli belizwe uPresident Biden ukhulumile ukuthi yena wayengakhangelelanga ukuthi engupresident uyabe sekhuluma ngendaba zama-mass shootings. Kodwa sikhanyelela ukuthi uhulumende wase-America kumele enze ulutho i-Congress, i-Senate kusetshenzelwa endaweni kukhanyelwe indaba leyi yokuthi abantu kuba lula ukuthi bethole imbhobho, ikakhulu imbhobho edubula kakhulu ibulala abantu abaningi.
Kulabantwana abaningi asebabulawa ezikolo kwele Melika lemakolijini ngabantu abalomkhuhlane wengqondo kumbe abasekela labo abenza udlakela njalo abalenketa bejabi. Live Talk uhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sikhangela ukunanzwa kosuku lwe-Africa Day. Namhla esigabeni lapho esixoka khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe, sixoka lengcweti ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu. Sibuze unkosikazi Ndlovu ukuthi ubona njani ucwaningo oluveza ukuba uZulu wakwele Melika kasathembi umbuso kamongameli Joseph Biden.
Ama-surveys la enziwayo kunzima ukuthi ikakhulu ukuthi amanye angikhona yenziwayo online awula proper, you know, ukuthi le mbuzo yangikhona ebuzwayo sometimes vele ingeza kikutshela ukuthi umuntu ovotile oparticipate kule survey kwesisikhathi ubesithini kumbe bewuzwisisa na umbu. Ngiyakulandela lokhu lami ngangukhangele. And enye into engihluphayo ngama-surveys lawa, especially ayenziwa online, who controls ukuthi bangaka abantu abavotayo khona phaa. Mina ngiyake ngivote kaningi, akuzake kungimise because I've always been curious. Ngithe ngitsho uthi uBiden indlela enza ngayo izinto, angiboni ukuthi izinto zikaBiden okuthiwa singathi uBiden kuyini lokhu akwenzileyo osokuphambanise ezomnotho. Singakhohlwa ukuthi siqede iminyaka emibili kwezinye indawo silokhu kuthiwe buyelana emsebenzini, ukuthi hayi COVID siphendukile buyelanini.
Manje ngokubona kwakho kuyini okuphambanise umnotho welizwe leMelika?
Mina ngibona ngani okukhulu kakhulu okuphambanise i-economy, one, COVID, ukuhlala ezindlini, ezinye izinto zingasebenzi. Bekusebenza phela abantu abanelisa kuphela ukusebenza online ngoba lezibindi. Lokho ngikutsho ngoba sibonile ukuthi bekule shortage yokudla. I-shortage yokudla ezitolo ikakhulu yikuthi izikebhe beziphuza ukusuka eChina lapho kwenziwa khona yonke into. Zithi zingafika lapha ziswele abazithululayo, abazivulayo, bafake ukudla ema-trucking, kusweleka abathwalayo ukudla lukhona ukuthi bawuhambise ezindaweni ezijiyeni esesitolo. Kuloko kunjalo lanxa bethe bayazama. Ngoba enye into esimele sinanzelele lapha yikuthi uBiden lokhu okumhluphayo la kuhlupha iCanada, kuhlupha iBritain, kuhlupha into nje eyalethwa yi-COVID pandemic kakhulu, kuhlupha amazwe wonke.
Kodwa kukhona yini obona ungani singathi kuhambe kuhle?
Enye into esingayikhangela e-positive yikuthi i-economy kaBiden is creating jobs. Abantu bayatshintsha imisebenzi santando. Imisebenzi khona engelabantu. Asithi njengalamhla kusanje kuseni ngithe ngivuka bathe khona ama-numbers ami wezinto ze-stock exchanges azikhanye zisehla, namhla zitshintshile ungani ziyaphezulu. Mbona ngani kuzaya kutshintshe. Angiboni ukuthi mina ngendlela engikukhangela ngayo yikuthi singathi khona kuyimithetho kaBiden. Because uBiden kazange ayenze njengabanye opresident abantu bengena basamba chaya ama-executive order batshintshe lokhu lalokhu lalokhu. He really hasn't changed anything. He's just dealing le situation eye COVID. And lokuthi sokufike kwafika lempi ye Ukraine yenza ukuthi iAmerica ibe lokukhipha more money. Angiboni futhi ukuthi lokho uBiden awenzile ungenza ukuthi abantu bangamvoteli. Indaba yokuvotela iAmerica has changed. Sifika lapha thina kudala ama Americans babe ngabantu who were voting for issues. Ukuthi nxa kuloku izibhedlela kungasolakala imithi kumbe izinto zingakhwela kumbe udla kukhwele. Those are things ababesikhangela. But kathesi politics iAmerica has changed. It has become more tribal njengezakithi. Ukuthi it doesn't matter nxa ungabi si idonki ebhalwe ibizo le political party wayivotela kuphela. This is why we hate Trump. So ukuthi uBiden abamvotelayo ngesikhathi abamvotela ngaso isiba ngupresident bazamvotela ngaphandle kwalabo abangama independents abahlala bejintsha abathi bona they are neither Republican or Democrat. Yibo abantu abajintsha amavota. I-Republican kayitshintshi ivoti yayo. Democrat kunzima ukuthi betshintshe ivoti. Like I say, ukuthi ivoting yalapha is no longer about issues. It's more of sokudraw iline phakathi ukuthi nxa ngumrepublican ngumrepublican. Angiboni ukuthi i-economy mina yiyo engalusisa uBiden umbuso. Sikhona ezinye izinto ezingenza ukuthi uBiden abantu bangamvoteli, but not ukuthi kuthiwe uphathe kubi umnotho. Ngaphandle nxa si-short-sighted ukuthi sikhohlwe nge-COVID, sikhohlwe ukuthi imisebenzi khona abantu kabafuna ukuzosebenza.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalo seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Abantwana abaleminyaka engedluli ijumi lasitupa 16 bacelwa ukuba belobe abakwaziyo ngomunye umnumzana Dumiso Dabengwa owayekukhokhela ibandla lezaphu. Isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongela Ndlovu uthi uzanqoba umncintiswano lo uzathola umvuzo wamarandi akwele South Africa angamakhulu amabili lamajumi amahlanu 250 rands.
Silo mcimbi wokunanza lokuhlonipha iqhawe lesizwe, iqhawe lelizwe, iqhawe likazaphu ukhomanda uDumiso Dabengwa ngenyanga le kaMeyi. Silethemba ukuthi sizaqhubeka sikwenza lokho yonke iminyaka. Kodwa kumnyaka ka-2022 esikuwo ngoMeyi sinxuse abantwana abaya esikolo abaleminyaka engu-16 laphansi ukuthi babhale incwadi kumbe ngathi ama-essays ngazonke indimi besitsho abakwaziyo ngobaba uDumiso Dabengwa. Ama-essay lawa ozanqoba umntwana sizamthengela iziwiji ngemali engange 250 rand. Ozaba ngunumber 2 sizomnika u-150 rand, owesithathu ke uzothola i-100 rand.
Indaba likuqakathekisa lokhu baba Ndlovu, ikakhulu nxa sikhangela okwenziwa ngoDumiso Dabengwa.
Lokho senzela ukuthi ontanga bengakhohlwa imbali yabo, bengakhohlwa amaqhawe elizwe. Sizaqhubeka sikwenza lamanye amaqhawe ngoba uzananzelela ukuthi ngoJulay kuyinyanga okwahamba khona u-Commander in Chief we-ZIPRA u-President uJoshua Nkomo. Siqale lo mcimbi ngobaba uDabengwa. So siyabanxusa abazali labantwana ukuthi abazali bakhuthaze abantwana babo ukuthi bangene kulo mcimbi. Incwadi zabo sizazigcina njengozaphu for posterity. So siyacela sibili uzulu wonke jikelele aparticipate kulo mcimbi. Whether umuntu ubhale ngesinyanja, ngesishangane, ngesindebele, ngesixhosa, ngesisuthu, ngesikhalanga, ngesishona, zonke indimi zivunyeliwe ukuthi basitshele ukuthi bona abantu bazini ngembali nangempilo eka-president uDumiso Dabengwa. Labo abazabhala incwadi lezi and njalo bengikhohlwe ukuthi kugoqela lama poem bangathumela kimi
ku-email ethi msondlovu8@gmail.com. Msondlovu unumber 8@gmail.com. Kumbe ku-WhatsApp ethi
uMnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube.